eMatopo South kona eKhezi. Indawo zakhona ziyehlile. Noma sikhuluma ngamaflats nje lapha kusoze kuvele kube namaflats noma nina abe lisekwini ngoba izifula ziningi ziyagijima futhi very fast. Kodwa ke izulu emasimini sibe ngase sikhuluma ngamasimi. Kwezinye indawo lapho bekuhlayelwe khona umumbu uhle wabolela phansi. But lo umumbu obuvele usuphumile uphezulu kumbe ngamabele, hayi angcono athintile nje ikhala. Ukuthi nawo ungafaka i-fertilizer nje ayalunga sibili kuhle. But bonke abantu abaningi njengoba kungamahlabathi bayakhandla.
Iningi labantu lilahlekelwe kumbe baningi abangani bengazivuselela izilimo lezi.
Iningi labantu njengoba ngikhuluma so lami ngingumlimi. Ngivele emasimini ngisalima lesi sikhathi asiyosikhathi sokulima isikhathi sokuhlakula. Abanye ke abahambe kuhle bayahlakula. Abanye njalo abangakhanjelwanga kuhle sebebuyelile zini ziyani indima ngoba awusozi kangathele ganga uthiya kwisikwakwa lapha okade ulime khona. So kumele ubuyelele kulaphana ulime katsha. Njalo ekulimeni kwakho katsha. So kumele wazi ukuthi uhlayela umumbu ngoba ibele ungayihlayela kathesi. Qinisile awukulinde ngoba inyoni ziyahlangabeza zihle zithathele phezulu. So kulethe emabeleni lo nyawuthi.
Yikho lokho kuhlala kusenzakala iminyaka yonke yini kumbe kukhona okwehlukileyo ngalo umnyaka?
Hayi, kukhona okwehlukileyo ngoba izulu lelilana laselihamba. Abanye sebebhandilile. So abanye sebelimile sibili okuzwayo kolokho okuthiwa yikubhandila yikulima i-dry planting. So sebeyitshayile sibili i-dry planting labuya izulu. Labo bantu-ke basendleleni. But the rest abakwenzi khonokho kokubhandila. But kulokhula kuyabasebenzisa nzima ngase behlakule. Yibo-ke labo manje abamelele izulu balima ngalo. Besathi bathi bafuna ukuya phambili, besathi bafuna ukuhlakula labuya izulu. Lathatha 1 week no stop. Okuthi ungene emasimini kawusangeni. So kule disadvantage kuleli zulu lalonyaka. Kanti ke emuva le izulu liyalasile abantu balime baze bachayise lokho lisina lihamba baze baqede kulini.